Yebo mfowethu Chris, ukuthi amahhofisi ethu engathathwa ngamabutho lokho kungayenzakala sibili ngoba phela babe phethe imbhobho thina asilayo imbhobho. Njalo thina asila adlame lo ukuthi singabulala abanye bethu abeZimbabwe angazange isithe ezivela ngaphandle kwelizwe. Sokusobala kuwonke umuntu eZimbabwe ukuthi vele okhuphe ngotitisi bakabani. Njengoba ubonile amabutho mfowethu Chris, amabutho efike eHarvest House ehluthuni headquarters yethu eHarvest House isenzakalo leso thise sihle satshengisela ukuthi isibongo sabokhuphe isibongo sakhe esamaqiniso kwezombusazwe ngesakobani isibongo sakhe ngesakonkwena ye njalo ke yo ona lo umbuzo vele besike sathola abanye ade be sebesinqeba indlebe ukuthi hayi bayeza ngakini kobulawa ekhona ngale kodwa siyakwazi phela ukuthi vele bazabuyaphe bencedwa amabutho njengoba vele uMakhupe wayevele ecatsha ngendaba zokuthi yena uhlukuluzwa ngomhlobo thina sasivele sikwazi ukuthi hatshi uKhupe usebenza labantu bakamnangagwa yikho vele sasi singamfuni lapha kobulawayo uKhupe wayengumuntu owayelwisa abantu abephathi ungananzelela Chris uKhupe uvele kukalutshwana umuzwa echothozi uhulumende kamgabe kodwa emaphepheni wayegcwala emaphepheni ngokulwisa abanye asebenza labo so khonoko vele akusimangalisi akusimangalisi ukuthi bengabuya bezothatha amahhofisi into engiyaziyo engikwazi eqiniseni ukuthi kabalalungela bazancediswa ibona labo manje esikwazi ukuthi bangutitisi bakahulumende lo okhokhelwa ngamabutho
akhona yini amalunga ebandla lenu athi asehambe kucele le MDCT
akekho o sekhulume ukuthi uzasebenza lo mama uMakhupe njengoba vele sekusobala ukuthi ngutitisi wehulumende kamnangagwa angikholi ukuthi bazabe baningi abangakutsho khonokho ukuthi sebesebenza lo Khupe hayi angikholi ukuthi bengaba ningi okwakathesi ayisilabo yizero njalo singakhangela imbali imbali yakobulawayo imbali yemathebeleleni imbali kamthwakazi sizananzelela ukuthi akekho umthwakazi okwanileyo sibili ekhanda ongaziveza egcekeni atsho yena ukuthi uchelesile ukuthi usebenza lalabo abahuquluzi benotho lalabo ababeyibo ababekhokhela amabutho ombhuqazwe angikhole ukuthi kungayenzakala khonoko ungayenzakala into enjalo okwamanje